Ngesikhathi esethula umbiko womkhankaso enkundleni yomdlalo wenguqu enketha 9, isikhulumi sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziva uthi sebelungele ukhetho.
Kanyelukumisela ama-MP ethu wonke kusukela emphathoma sibisela u-honorable wethu umakaza ekazisathi sibisela ufasio enketha sibisela umandima emlawetathi sibisela umiphola wahleli elo bhula sibisela igono lamakansela wonke akhishwa luhlanga olukhili bani.
Ilunga le-CCC elingene umkhankaso walamuhla unkosikazi Sibongile Nkomo uthi bazabuyisela esihlalweni amalunga abo ayexotshiwe.
Hayi, sikufanele abethu siyababisela njengokuthi sabavotela njani. Hayi, okwamanje kuhamba kuhle loba bekhona bona bazithi bayisiphu siyelandelayo, kodwa amboni ukuthi bazanqoba ngoba thina siyabatshela ukuthi abade sivele sibafakile asinedlalisela isikhathi ngamavoti ethu sifuna ukubisela abantu bona bakade sivele sibafakile.
Isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Matson Hlalo uthi sebelungele ukungena kukhetho njalo ulethemba lokuthi bazanqoba.
Hayi, vele ngani yonke into ifake kuhle konke okufunakala i-CCC kuza kwenzakala ngoba lisazi ukuthi iBulawayo vele ilandela isamisa.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga okhankasela ibandla le-ZANU-PF elokitshini le-Cultural Park ukhuthaze abantu ukuba bayavotela ibandla lakhe ngokuthula.
Ngathibelelangu sinelunyararo nguba yose
asibeni ngabantu abalokuthula isikhathi sonke,
sibakhane
sibambane
siyenderuto phakathi pedu
sinelokuthandana phakathi kwethu
sinwende kuzwanana phakathi pedu
sinelokuzisana phakathi kwethu
sinwe sinoyanana phakathi pedu
abantu abananazelelanayo phakathi kwethu
the health to be peace unity love tolerance and the harmony amongst ourselves. Bakuvota
ekuvoteni
musiwa 9 zinta
nekangani kamhlaka 9 December.
Ngatibudei tose ngoshoko rangu rekuguma ngatibudei tose neuwandu hwedu tinovhotera nhengo yeZANU-PF.
Ukhansela phansi kohlelo le-proportional representation ongowebandla le-ZANU-PF unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi umkhankaso uqhubeka ngokuthula njalo bakhangelele ukunqoba.
Sikhangele isizingelo selibanzi ukuthi sizakwenza ngcono njengoba upresident usithembise ukuthi iziningi lokuthi kuzakhiwa i-police station njengoba kukhanya i-police station e-Cultural Park i-small i-Cultural Park yendawo enkulu kakhulu.
Okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende e-Cultural Park umnumzana Atamu J uthi ukhangelele ukunqoba.
Mhlaka 9 sabe sikhuthaza abantu kumele bephume lokuningi bayovota. Kuqakathekile ukuvota, kumele bevotele u-MP u-Adam J for the development.
Kulandela ukususwa edale lephalamende elesenethi lamakhansela elizweni jikelele, iveki izaqhuba njalo ukhetho lokugcwalisa izikhala ezikhona njalo likhomishin ithi isilungele ukuqhuba ukhetho lamalungiselelo asefike esibangeni esiphezulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.